So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Walamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngo lwesibili ekuseni mhlaka 10 kuMbimbitho 2020 ngo sithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje ibandla le MTC lithi umeya weChitungwiza lelinye ilunga laleli bandla babotshiwe ngamapholisa ezolo ntambama njalo bakhangelele ukumisa phambi komthethwandaba kamantshi namuhla. Ibandla lezanu PF lithi amalungiselelo omcimbi wokunanza ilanga likazibuse Independence Day oza kwenzela kobulawayo kwakuqala selokho ilizwe lathola uzibuse asekusibanga esikude.
Enyinto ezimele sibe siyithola kwi-independence yikuthaba nje singabantu bezimbabwe esithi ngesikhiwa i-happiness akula kuthaba laphezulu ngoba kathe sinxa ngikhuluma lawo isinkwa siyi-$24 khonapho ama-usa wona lawo siyathathwa ngohulumente umuntu uyabuhola kumbeni 250 kumbeni 300 bond.
Kambe izasebenza imizamo kahulumende eyokuthi kulicala ukungase abantwana esikolo kusukela ku-early child development kusiya e-primary laku-form 4 okunesigwebo eseminyaka emibili kumbe inhlawulo ye-$4,800.
Xa umzali ehleze labantwana lentandane ngabasebenzi izifuyo ziqedwe yimkhuhlane lokoma emasimini akula lutho imali kayikho kala muntu ongamsiza uyambopha usithi umbophela u-50.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ibandla le-MDC lithi umeya weChitungwiza umnumzana Love Mo Mayiko lelinye ilunga laleli bandla unkosazana Wendy Makhaza babotshiwe ngamapholisa izolo ntambama besanda ukuphatheka emhlanganweni obuholwa ngumkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa emahofisini aleli bandla eHarare. Abakade bekulo mhlangano bachithachithwe andubana ababili laba babotshwa ngamapholisa wona abikwa abehlezi phandle kwamahofisi la. Umhlangano usaqhubeka. Ababotshiwe bakhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kamantshi eRotten Rock Courts kusasa eHarare. Betheswa icala le-criminal nuisance ngesiNgisi. Ibandla lezanu PF lithi amalungiselelo omcimbi wokunanza ilanga likazibuse Independence Day oza kwenzelwa kobulawayo okwakuqala selokhu ilizwe lathola uzibuse asekusibanga esikude. Lo mbuthano uza kuba senkundleni yeBarber Field Stadium ngobulawayo ngeviki ezayo. Lanxa imbuthano efana lalo yande ukwenzelwa enkundleni yeWhite City, abanye bacabangela ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa wenqabile ukuthi uqhutshelwe kulenkundla ngoba wasinda lapho kudubuka ibhomba kulindawo ngomnyaka ka-2018. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo, umnumzana Sweden Chirowota, ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngokwenzakalayo.
I-independence yinto enhle mfowethu Chris. I-independence yinto ekhwabithekayo, yinto vele eyokuthi wonke umuntu oseZimbabwe kumele athabe. Kodwa phela sizananzelela ukuthi i-independence leyo khanya kwaba i-independence yabomgabe labanye ababevele beyibo abaletha abantu ababebambe abantu njengesigqili khonapha ezweni. Kuzananzelela ukuthi i-independence yaba ngeyabantu ababethandwa umgabe yayotshiya bona laba abantu abezapho antsho abanye behlukuluzwa. So khanyangani i-Lancaster House Conference yayingeyokuthabisa izanu kuphela. Zananzelela ukuthi namhla abaphethe intambo zonezi intambo zikahulumeni yibona laba abantu ababevele besekela umgazi. Sithi banuthi uZulu wonke katholi into emele ibe yimfanela ye-independence. So enye into ezimele sibe siyithola kwi-independence khonapho umfowethu yikuthaba nje singabantu bezimbabwe esithi ngesikhiwa i-happiness akuda kuthaba la phezweni ngoba athe sinqa ngikhuluma lawo emfoweni sizananzela ukuthi isinkwa si $24 khonapho ama user wona lawo siyathathwa ngohulumende umuntu yabuhola kumbeni 250 kumbeni 300 bond ekuthi ilokhu zenini ivalue vele ngelanga iyabihlala itshintsha angithi abadala laba basebenza kudala ama pension akusenga ngoba phela dliwa yi inflation khonoko osokwalethwa umnanga labanye bakhe. So independence nasikhuluma ngezombangazwe ye inhle ukuthi sasuka from estate sonesane sokuthi sibuswa ngabantu abavela ngaphandle kwezweni kodwa siya asibe kuthabe elizweni kumele sinothe elizweni sithabe abantwana bethu bengabi ngabantu abayisithetheli kwamanye amazwe sibone phela bechela anje beqhubeka ngenhlelo khonapha ezimbabwe kodwa ayisiyo indaba ekhona lapha ezimbabwe kodwa
manje libona ungani abantu bazahamba ngobuningi na enkundleni yeBurgerfield lapho esizwa kuthiwa yikho okuzaba kulomcimbi khona
abantu bakobulawa ikakhulu abesindebele angiboni ukuthi bengahamba entweni kamnangagwa umuntu owayenguye owayekhokhela umbhuqazwe angikholwa mina ukuthi ukhona ole 5 cents ongathi usuka endlini yakhe alande umnangagwa andilesi ngaye umuntu vele waba umuntu ongazange ahlukuluzeke ngesikhathi phela kubhuqwa abantu besindebele bona njalo ukuthi bayabekhona asebanothiswa yiZANU-PF laba bantu ungabathola uBurgerfield kodwa laba abara makhanda sibili amakhanda asebenzayo andithole ukuthi uzabona uZulu oya eBurgerfield abantu ngibona ukuthi bayabezidlalela ezindlini kodwa ke uzanenzela ukuthi kwesinye isikhathi kupheka izitshala kwesinye isikhathi kuwosa inyama khona ngale eBurgerfield bengabe khona kodwa hayi khona ukuthi balande umnangakho lokho vele akwenzakali emandebeleni.
Lo umnumzana Sweden Chirowata isikhulumeli sebandla leMDC wobulawayo bekhuluma icingweni lo Chris Gande weStudio 7. Ukhulumende uthi sokulicala ukungasi abantwana isikolo kusukela ku-early childhood development kusiya e-primary la ku-form 4. Okulesigwebo esileminyaka emibili kumbe inhlawulo yemali engamadola afika phose inkulungwane ezinhlanu, $4,800. Lokhu kwethulwe kugwalondaba lukahulumende ngokusemthethweni Government Gazette ngolwesihlanu. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lo wake waba ngumphathintambo wesikolo umnumzana Thande kwezintimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mnumzane labalaleli udubo ngathi uhulumende ukuthi kwesinye isikhathi angikwazi ukucabanga njani vele uya esikolo kumele kube lilungelo lomntwana wonke ngamunye ngamunye lokho kakudingwa yiloko ngesingathi yi-fundamental right kodwa-ke udubo lube selisiba lapha angithi lokho ngathiwa loo lalo mntwana olelungelo loku esikolo ngaba leso sikolo kakubhadalwa akubhadalwa lutho kumbe kubhadala ingcosana nje kuphela kodwa njengoba sekubhadala izinkalakatha zezimali abadala babazali abangelazo imisebenzi ingekho le mali yona leyo engatholakaliyo njengoba isimo sinje okade kuyaba licala bani lona lelo elinjalo uyabo sithi owehlulekileyo ngubani angithi uhulumende kathi yebo abantwana kumbe abe-primary ngababuye bazofunda mahhala athi uzabhadala yena abe sesemzalini nansi indaba yomntana akho ngabe uyazofunda xa engabuyanga siya kubobha kodwa nxa umzali ehlezele abantwana le ntandane phela abantwana imini kayilingana abantu balabantwana abaningi le ntandane abazidinileyo ngabasebenzi izifuyo ziqedwe yimkhuhlane lokoma emasimini akula lutho imali kayikho ngala muntu ongamsiza uyambopha usithi umbophela ukuthi uthele.
Manje wena ngokubona kwakho ikuchitha isikhathi ni lokho okukhulunywa nguhulumende kumbe inyathelo leli ngalifakwe eceleni baqala bakhangela izomnotho?
Yebo, ngabe inyathelo leli liqale lahluzisiswa ukuthi kanti vele nxa bekhona abantwana abangayi ezikolweni kanti ezikubangelwa yini mhlawumbe kulezi zathu ezinkulu kodwa engikwaziyo yikhona lokuthi kanti nxa umnotho uwele phansi bhu njengalokhu baza hamba ngani abantwana ingwalo bazithathe ngapi konke nje lokudla khona limphako bese izikole sengitshe labafunda emakhaya ezikoleni zemakhaya kuyahamba njani kukokonke lokhu uhulumende ngabe yena uthethe ingqondo wazigcilisa ekuhlolisiseni ukuthi konke yena angakwenza usekwenzile ukuthi wonke lo lalowo mntwana aye esikole xa engazange akagcilise ingqondo zokukhupha leziyo mgoqo aphambanisa ukuhambisa abantwana ezikolweni uzichithela isikhathi nje uyazifonela yena yedwa abuyahleke yena yedwa ngoba kusoze kusebenze lokhu
imfundo yona yezimbabwe yayithiwa ikuzinga laphezulu nxa iqathaniswa lamanye amazwe awezwekazi le-Afrika ungathini kathesi ilokhu injalo na ilohlonze
kanti labalaleli uhlonzi olungaba khona kalezi sokuswebisa kuningi okonakalayo ngoba khangele izikulu fizi ziyadula ziyabiza abantwana ngabasayi ezikolweni lalaba abafundayo abathele thuba lokufunda kakufundeki ngoba ababalisi bayakhonona gabala mali gabalakho kokusebenzisa ngakho akula muntu owakwathi ekhonona ngaba asebenze ngenhliziyo yakhe yonke ngibona ngathi mina sibili yebo yeyi lo hlonzi kodwa uhlonzi lolo luyalokhe luncipha lusiba lulutshwane ngenxa yokuthi izinto zakhona vele kazihambi kuhle into yokuqala suthisa lo wenza umsebenzi abe sewenzakelayo ngokuzinika ngabo ubakwenza uhlonzi bani abazabalala abayenza imisebenzi ngabayi abanye baze bahambe abafundisi umculo omele afunde kuthiuthi ngakula nto ayitholayo nombalisi layakazinikeli umntwana azanika impendulo mhlawumbe ezingayisizo umbalisi yakwedlulisa isikhathi kuphela hhayi uhlonzi alusekho
lo mnumzana Thandeko Zinte Mkandla owake waba ngumphathisikolo ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseGwanda ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo umnumzana Somvelo Dlamini owayengumeya weVictoria wedolobho leVictoria Falls osanda ukuxotshwa emsebenzini libandla lakhe le-MDC usemangelele umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa lenye inkokheli yeleli bandla esithi kaxotshwanga ngokusemthethweni ibandla le-MDC lalisethisa ukhansila Dlamini icala lokwala ukusuka esikhundleni sokuba ngumeya anike isikhundla ukhansila Margaret Valley kaward 1 kulelo dolobho ibandla leli lithi kwakungafanelanga umnumzana Dlamini angene emncintiswaneni wokhetho lokudinga umeya lapho anqoba khona ukhansila Valley ngamavoti angu-8 yena uValley wathola 3 lokhu ngokwesithathu exotshwa ebandleni umnumzana Dlamini kodwa aphinde abuyiselwe uthi akuso MDC Alliance okufanele imxotshe njengoba yena eku-MDC ekhokhelwa umnumzana Weshme Ncube elokhu izimele lanxa yamanyana le-MDC Alliance phezu kwalokho uDlamini uthi kaphiwanga ithuba lokuzivikela kumbe ukumiswa phambi kwekomithi ye-disciplinary lokuthi achasiselwe ukuthi uvele uxotshelwani uthi umnumzana Chamisa ulobandlululo ngokufuna ukuzifakela omhlophe esikhundleni kukanti uphinde wambandlulula njalo uDlamini ngoba omeya bemaswingo leChegutu abangena ezikhundleni ngendlela efanayo leyakhe bengaxotshwanga umnumzana Chamisa kakaphenduli kulolu daba owesilisa owegokwe oleminyaka engamachumi amabili ubulele abantu abahlanu emzini munye elusulu ebhinga ngolwesihlanu olwedluleyo abagoqela owesifazana lomntwana obesemhlane kanye lomunye obeleminyaka eyisikhombisa uxotshanisane lowesifazana lo wambulalela emasimini kwathi abanye wabangenela emakamelweni abo ubophele inkomo esihlahleni laye wayigamula yafa waphinda wagamula le nkonyane yayo ubikwa esenkambeni yelusulu police station lapho okusadingisiswa ngalolu daba inhlanganiso ye-National Peace and Reconciliation Commission Ithi isiqalisile ukulungiselela ukugebha lokungcwaba kutsha abantu ababulawa ngesikhathi se-Gugurawund. Njalo umongameli Emmerson Mnangagwa uzaphatheka emhlanganweni omkhulu wokucanda indlela yokuthi uhlelo lolu luqhutshwe njani endawonye lezinduna lenhlanganiso ezizimeleyo labanye. Umkhokheli walenhlanganiso uJustice Selonari uthi bebelokhu besebenza isikhathi sonke lesi ukwenzela ukuthi uhlelo lolu luqhutshwe kuhle. Njalo kuhlezi kule mihlangano lama-workshops lapho kuphatheka lezinye iziphathamandla zalenhlanganiso ezikhokhela lolu hlelo ezivalisa umnumzana Leslie Ncube lonkosazana Nokuthula Dube we-Ukuthula Trust. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp.
Lo okhulumayo umntwana enhlabathi wakwena okhulume lapha eJoza kwelasemzansi. Mina ngakho ngokuhluthunela umgabe namhlanje umbuso sokuthiwa ngukhulumende omutsha. Okumutsha uMnangagwa embuzweni. Mnangagwa udala esembuzweni. Okwaba yi-Minister of Defence Force ngesikhathi se-Gugurawund ngiwayedumela ukuthi namhlanje ngamalebulayani lapha laye kehambe. Since umgabe sengu-Prime Minister wazoba ngu-President umgabe lokhu bebonke bantana besidla bonke bephuza bonke isobho. Siyabizwa bakhuluma ogawula bajiyele ngukhulumende omutsha sokulamalungelo sokulungisela okulalokhu. Ilizwe lelwalilunganga next yikho lisiwa west lingezokuthi izani biza umhlangano bahambe bodwa mandebelekelani kulandela into zezizane into zempumalanga nezilincede ngaludo khuluma eliyarotshwa kuthiwa kungcwetshwe amathambo angcwetshwa pho wathi kungabe ngikhulunye indaba le ikhulunywe kahle abantu bebotshwe uma kumele bebotshwe lingarotshwa bayekeleni babize umhlangano wo-White Sick babize wo-P F lapha lingayi yabonga kule ndawo.
Sabibonani balaleli labasakazi basaza bahlela balaleli labahle abathandekayo. Mina kandikubona usupho oludlulo lukamgabe ngoba uMnangagwa lomgabe into yinyezane. Nxa befuna ukutshintsha izinto kabo kulale ubaleli dizane befomenye iphathi sibone njengoba anjebona ukuthi kwakufanele ukwenziwa i-P F kodwa kwehlula balela kuzane njengoba lanamhlalo kebesale. Lokho benza into eyodwa nalena eyenziwa izana kula mehluko ozaba khona okuthiwa ungalungiswa uMnangagwa kulanto enjalo engenzaka. Ngiyabonga balaleli abahle.
Sanibonani balaleli nabasakazi be-Studio 7. Hhayi bengakwazi ukuthi kuzabuya nakubo namhlanje sokukubo sebekhala sebefuna ukuthi ngabancedisa ukukhala kwabo. Thina sabulawela abantu abaningi bedlwe ngulo abanye besenza njani abanye sibazi nokuthi bangaphi namhlanje. Thina sabulawela abantu abaningi kakhulu amangcwaba agcwele laphana labantu ababebulawa bezama ukubaleka kunamangcwaba abantu abangaziwayo khonaphana okuthiwa abantu bakibodla manje babadinga.
Njani balaleli igama ngintombi yakonyathi uMamdluli 50-50 amathuba atholwa ngabesifazane alingana lawo labesilisa. Batsho ekudingeni imali kwezinye indawo alingani la mathuba. Ubaba uyadlala iy'nhloko, umama uyadlala iy'ntamo, akutshintshi. Ikhanda angeke lihambe intamo ingekho, kodwa intamo ayingeke ibe phezu kwekhanda, iyohlala ingaphansi kwekhanda njalo nje. Angeke kwenzakale. Kutsho lasebhayibhilini uJesu Kristu azange ahambela komama, ubehamba lakobaba. Obaba yibo abantu abakhokheleyo omama bahambe emuva. Injalo nje kayingeke ijike. UJesu Kristu wayezelwe ngowesifazane kodwa azange ahambe laye, wayehamba labobaba. So i-50-50 leyo abanye omama bayinanzelele isuke ibisingani yahluka ibisisenza ingani abantu abangobaba sebengani bathi siyesabomama ngoba lezi nsuku ngani balamandla okudlula obaba. Hhayi 50-50 kutshiwo ekudingeni imali ukuthi ungavukuleli ungumuntu ongumama uthi ubaba uzabuya le mali endlini udubo luzalungenela. Lawe vuka ume ngenyawo kuye kuyuphethe okwakho la ukuphethe lokhuyani ukuthi owesifazane uzabeletha ngobuhlungu insuku zakhe zonke indoda uzadliwa izithukuthuku zayo. Kuyasebenza but lesi sikhathi sesiphila kiso impilo isinzima kakhulu, izinto zonke sezifuna imali. So lawe ungumuntu ongumama vuka uyesebenza, kodwa lokhu akutsho ukuthi ungasebenza susiba likhanda. No, uzohlala uyintamo umuntu kamlimi, ikhanda liyohlala lilikhanda, uzedlisile ngaphansi komuntu ongubaba.
Ye, linjani balaleli, ngiyalibingelela kakhulu. Ngesikhathi eside ngingakhulumi nani lapha, ngiyabelokhu ngibhizi. Hayi, ebantwini ababuzayo ukuthi kuyakwaniseka yini ukuthi umuntu alahleke ngifunga ukuthi zika. but if you think about about 2,000 something, you know, many people are really about Dallas here, one of the time, isn't that the nature of the community and the Malala, the nature, the nature, the very same thing, and the mission is like, I think the nature of the land, the things of the law, Mangali, the very mission is another thousand years.
Yeah, shulukuma indawo kaita iJamara Samara akuchintshwa lutho ukhishwa kwamgabe awuphuma ngaZanu PF. So the whole of Zanu PF bakwazi ukuthi iTsai Jamara unga kwenzakalani ngaye, kwenzakalani ngaye uyaphila ufile utrafikiwe kwaziwa yibo. So bengatshela abantu amanga ukuthi umgabe zimile zathi bangasitsheli into engayisiyo ikakhulu ubaba uPhilip Gayule ngamuzwe nje ekhuluma udefender into engayisiyo eyibona nayo mhlophe ukuthi iwrong. Izanu PF akuyeke ukucatshisa abantu ngamasiya yo lama-CID namapholisa namasosha bebulala abantu besethusela abantu ukuthi abantu bangakhulumi izimvo zabo. So uma kuthiwa democracy kumele kube ne-freedom of speech, umuntu ayisole ulutho asole. So iZimbabwe ayikhululeke politically, then into zonke zihamba kuhle. I-politics yaseZimbabwe yiyo ebulala umnotho waseZimbabwe. Uma ungaguquka ku-politics ilizwe lali lizavuka futhi kuhle.
Vuka mthokazi, vuka abavuke abantu bakitha, sivuke isizwe sithathe izwe lethu, sesihluphe ekwanele kumanje, sigcwele emazweni nje ngenxa yabo. Vuka mthokazi, vuka, isikhathi sokudlala siphelile bantu bakithi, asifunenini okungokwethu manje.
Livuka njani? Mina ngokubona kwami, ngokuthunjwa kwabantu, kunyamalaliswa kwabantu, kungumkhuba wezami. Usasukela kunguye uRobert Mkabe evele esebenza lo mnangako, babe senza ulutho lunye bevumelana. Loba sikhuluma ngegugura wona, babe yibo bevumelana. Okhulumayo uMandlovu osefela buzi.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu. Elo athumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Likhumbule ukuthi siya live streama lolu hlelo. Sibonge labo abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook VOA Indebele. Silo Eslinzi Harmony uthi litshona njani msakazi, siyabonga. Silo Thabisani Ncube laye uthi amavuko. Lovusi English othi ekhaya ngeke kulunge manje, ogawule bazenza iziphofu nje, kunzima ekhaya, ngisethembisa eGoli. Yebo ke ngumbono wakhe lowo. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende we-Italy usevimbele wonke umuntu endlini ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus kulelo lizwe. Abantu abafika izigidi ezingamashumi ayisithupha, 60 million, abasavunyelwa ukuhamba-hamba kulelo lizwe ngaphandle kwalabo abalezizathu eziqinileyo eziphathelane lomsebenzi kumbe ezempilakahle. Abangaphuma elizweni. Inhloko kahulumende walelo lizwe igcizelele ukuthi wonke umuntu ahlale endlini kusukela namuhla. Amakhefa lezinye izindlu zokuzidlela kuzafanela zivale ilanga litshona. Lokho kwenzakala igcikwane le-coronavirus selibulele abantu abayi 463 kulelo lizwe. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi igcikwane leli seligcwele emazweni amaningi. Inhloko kahulumende weSudan Abdullah Hamdok uthi usaphephile kulandela imizamo yokumbulala ngomvulo edolobheni leKhartoum. Imota zamabhomba zibikwa zidubuke eduzane lemota abezilandelana iconvoy, eyinye ithwele yena uMongameli Hamdok esiya ehofisini yakhe. Izizalwane zakulelo lizwe zibikwa zibuthene lapho kudubuke khona ibhomba, njalo zikhuthaza uhulumende ukuthi ahlolisise lolu daba ukwenzela ukuthi olecala abotshwe. Umnumzana Hamdok beyinhloko kahulumende ngomnyaka odluleyo ngemva kokuba ibutho likhuphe umongameli Omar al-Bashir embusweni kulandela ukutshengisela kwabantu ezitaladini. Kubikwa kulabanye kubutho abalokhu besekela umnumzana Bashir, yena owayesebuse kweminyaka engamashumi amathathu, njalo ukhangelelwe kusiwa kwi-International Criminal Court ukuthi ayethonisisa amacala okwephula ilungelo loluntu esabusa. Kwezenzakala eMelika luyaqhubeka uhlelo lokukhetha ozancintisa kubandla lama-Democrats ukukhetho lokudinga umongameli ekupheleni kwalo umnyaka, ama-primary elections. Njalo lamhla bakhangelelwe ukuba seMichigan. Sibonile ukuthi uSenator Kamala Harris weCalifornia laye wayincintisa kuma-primary elections wasedinga. Izolo-ke yena u-endose umnumzana Joe Biden, yena ke wayengumsekeli kamongameli Barack Obama. Lokhu kwenzakala ibandla leli. Njalo uSenator Harris ngowesithupha ukwenza lokhu. Kwabaphuma kumncintiswano njalo ingqungquthela ezisele ngumnumzana Biden loSenator Bernie Sanders. Sizalethulela ke okuzayenzakala kuma-primary elections lawo.
Yebo, mthwakazi omuhle. Liyanxuswa kuhlelo lwabasakhulayo ngolwesibili maviki wonke ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama. Namhla sihlaziya imibono yabatsha ngokuhlonitshwa kwamalungelo abesifazana la ngokuthuthukiswa kwabo. Sigxile kakhulu ekunanzweni okusanda ukwenziwa usuku olwe-International Women's Day mhlaka-8 Mbimbitho. Lina abasakhulayo besifazana liyawathola na amathuba okuzithuthukisa eZimbabwe? Amalungelo enu ke ayahlonitshwa na? Ukuze lingene kuhlelo, thumelani umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Thokoza omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 ntambama.
Ngesizwe ke umculo kaVusa Mkhaya esithi abalalanga. UVusa Mkhaya ngomunye wabasanda ukuthola isicoco emkhosini weNama Awards osanda ukuqhutshwa eHarare. Ukhethwe kuhlandla lomculi weZimbabwe ohlabela ekwamanye amazwe, uArtist in the Diaspora. Lapha sithemba lizawukholisa umculo wakhe. Umculo kaVusa Mkhaya esithi abalalanga, yena ongomunye wabasanda ukuthola imendulo emkhosini weNama Awards osanda ukuqhutshwa eHarare. Lapho ke Umculo wakhe othi abalalanga silethemba ukholisilele uzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7 eWashington DC. Siligqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga.